lolu ludaba oluhlupha abantu bangapha emathebeleni le-Midlands. Thina njengabafundisi, laba bantu yizimvu zethu, ngabantu esiphila labo lathi. Ngakho-ke singeke sathi into ebuhlungu enhliziyweni zabo, siqhubeke nje sithumayele ivangeli isilonda lesingasiboni. Ngithokozele ukuthi u-VP uBaba uChiwenga, u-Vice President, uthe yena labo njengohulumende ludaba olwenza ukuthi batshone bexoxa ngalo, njalo isisizathu u-President akhetha izinduna ukuba zikhangele lolu daba. Njalo lo President we-Chief Council wasekonfirma-ke ukuthi hayi, ludaba laba i-Chief Council ababesebenza lo President, ukwenzela ukuthi sifike esigabeni sokuthi amanxeba la khona athobeke, kukhulunywe ngale ndaba, ixoxwe ngendlela ezayenza ukuthi abantu bakulesi sigaba seMathebeleland kube le ndlela yokuthi konke lokho okwenzakalayo okwegugula uhondi kube yinto eyokuthi nxa bekhuluma ngayo isilonda lesi singathunukali, kodwa kube yinto yokuthi sesixoxa ngayo njengamaZimbabweans siyilungise. Njalo ngiyananzelela ukuthi kumele sikhangele lolu daba singalukhangi njengodaba lweMathebeleland kuphela, ludaba lweZimbabwe yonke. IZimbabwe yonke kumele iphatheke ngalolu daba, ukwenzela ukuthi sithi thina njengamaZimbabweans asifuni ukuthi kwenzakale futhi lokho, njalo asifuni ukuthi kwenzakale komunye umhlobo. Ludaba okumele lusihluphe sonke njengamaZimbabweans.
UChiwenga uwamukele njani amazwi akho, ngitsho lo Zulu jikelele obesemhlanganweni lo? Kanti njalo yena uChiwenga ungaba wenelisile yini ukukhuluma la emathupha?
Ngibona u-Vice President uBaba uChiwenga njengenkokheli. Ubekhanya sibili laye sithi into ekhathaza uhulumende, njalo into kumele ilungiswe. Nalokhu ngibona kube into eqakathekileyo. Udube ukuthi asisatholanga isikhathi sokuthi ngixoxe labo ngoba bengile ntshumayelo besile nkonzo. So sisuke emasinya sengigijimela inkonzo. Umbono iyehlukana, kodwa thina ngokusebenza labantu njalo njengabantu abangama peace builders, siyakwazi ukuthi isilonda esinjengalesi esenzakala eMathebeleland asiphiliswa ukuthi abantu bethi hayi, isikhathi sizayenza abantu bakhohlwe. Into okumele ixoxwe ngayo isilondo okumele kukhitshwe ubomvu, sikhanye, kulungiswe, abantu bakhulumisane. Ngoba singayekela thina ukukulungisa kathesi, abantwabethu bazathwala lumthwalo babulalane, njalo sibe lomunye futhi umonakalo ozayenzakala kuleli lizwe. Ngakho-ke indlela okulungiswa ngayo yona leyi okumele yenzakale, ukuthi akungenwe ebantwini kukhulunyiswane, kukhumisane umlotha, kube yindaba ezaba phakathi kwembali yokuthi hayi, kwaye kwenzakala into enje. Nxa kodwa sesixoxa ngayo sesithi akumelanga kwenzakale futhi. Sokwenzakala kubo-Germany, kwenzakala kubo-Rwanda, kwenzakala e-South Africa, balungisa bahlala abantwana balelo lizwe balungisa lenkokheli zabo. Ngakho kuphosebhu ukuthi ilizwe lakithi lithole ukuphiliswa. Njalo mina bembona njengoba ngikhulumile ukuthi isikhathi sakhona yisonesi ukuthi asilungiseni linto lindaba, kayilungiswe ingavikwa, ayilungiswe, kuhlaliswane, kukhulumisane, ibe indaba yelizwe lonke leZimbabwe. Wonke umuntu oseZimbabwe abeyazi, njalo akhuluma ukuthi akumelanga ukuthi ngabe yenzakala. Njalo-ke kuxolelwane